VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMbimbitho 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we-coronavirus.
Angisizwa lutho nge-corona njalo asiyaqalisa ukuthi sibe la isanitizer, siyaziphila nje as normal.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabanikanga ukusebenzisa ezibhedlela ukunqabela umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osuqhamukela kweZimbabwe. Sebe lobele incwadi abezempila kahle besithi kabala lezambato zokuvikela ukuthi bengabe lomkhuhlane lo ezigoqela ama mask amagogorosi okokuvala ubuso lokunye okujiyeneyo. Bathi bafuna njalo ukuthi uhulumende abaholise iCOVID-19 allowance lemali yokubavikela emkhuhlaneni lo nxa kuyukuthi bangabanjwa yiwo besemsebenzini. Okwethulwe ngabongi labongikazi abakunhlanganiso yeNurses Association of Zimbabwe kuphinde kwethulwa njalo ngabaphathintambo bohlangothi lwezempila kahle eMaswingo, eMathibeleland lakwezinye indawo abathi kabalakho okokusebenzisa nxa kungaqhamuka umkhuhlane lo ezabelweni zabo. Sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma losiba likhulu ogatsha lwezempila kahle uDokotela Agnes Mahomva. Wathi ke uDokotela Paulinus Gosana okunhlanganiso ye-Health Service Board uthe udaba lolu kumele lukhulunywe nguDokotela Mahomva. Kasenelisanga njalo ukukhuluma loDokotela Obadaya Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngezempila kahle. Ngobulawayo amalunga edale lePhalamende abona ngezempila kahle athi iThorngrove Isolation Hospital kayilungelanga ukwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Kulabafundisi asebekhulumisana lesiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Judith Sincube edolobheni leli abafisa ukuthi kusetshenziswe isibhedlela esakhiwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ulethemba lokuthi sizasetshenziswa isibhedlela se-Ekusileni Hospital esile minyaka engamathumi amabili singasetshenziswa.
Sahlangana lo Minister of State weBulawayo Metropolitan, Honorable Judith Sincube, and into ethokozisayo ukuthi wakwanisa ukuthi esincedise to engage lo Minister Gumbo, the Minister of Health, ukuthi kukhangele ukuthi isibhedlela ekusileni sisetshenziswe njengendawo ongahanjiswa khona abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona, ngenxa yokuthi sananzelela ukuthi kulula ukuthi silungiswe masinyane sibe isibhedlela esingasebenza ngcono ukuze wonke umuntu obulawayo oba lodubo lolu agijimayo khona ngale athole uncedo. Siyabonga njalo ukuthi umeya wakobulawayo laye wasebenza kakhulu ukhansela umguni ukwenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Sibonga yona i-City Council, njalo sibongele i-government lohulumende ukuthi kwahlanganiswa amakhanda ngesikhathi lesi sinzima kangaka ukwenzela ukuthi kuzame ukuphilisa imiphefumulo yabantu.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubulawayo benza santando abantu loba nje sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus kweZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mnyaradzi Phiri uthi okwenza abantu benze abakujayeleyo ikuthi kukhanya engani kuningi okufihlwa nguhulumende.
umkhuhlane lwe corona ungani ufihliwe lapha kula information esiyitholayo izizifule secret ngani kuyafihla ukuthi kuyesaba ukuthi kungabonakala ukwehluleka kwama authorities but nase we are at risk yeah. Even ndakathi singakhangela kungani day to day business akulangana kula nto yenzakala le information nasiyithola because umkhuhlane lo uthelana lula and umuntu nxa engakutholakala umuntu oyi-1 esigabeni la sonke vese sihle siwuthole.
Imbono yakhe isekelwa ngonkosikazi Sizwakele Moyo othengisa impahla emgwaqweni.
Ngingenje mina ngiyakhwehlela sengisesaba ngithi kumbe yiyo i-virus ngoba kanye asikwazi lokuthi ishanjani yeza njani ama-symptoms asikabili ulwazi ngayo. Lokhu esisenza izinto zethu esasivele sizenza sithengisa emsikeni simile kuma-open space akulanto etshintshileyo.
Baningi abazenzela santando edolobheni leli omunye wabo unkosikazi Nosizo Mpala.
Angisizwa lutho ngecorona njalo asikaqalisa ukuthi sibe la isanitizer siyaziphila nje as normal impilo yethu yansuku zonke. Angazi nxa kungatshintsha singatshintsha ukwenza kwethu sisebenzisa ama-sanitizer ngoba sikezwa lutho so far.
Bakhona asebenanzelele ukuthi bengenza imali ethe xaxa ngenxa yomkhuhlane lo. Umnumzana Ngqabutho Ncube othengisa okuthiyeneyo edolobheni leli uthi kule mpahla engasatholakali kwamanye amazwe okwenza ukuthi bakhuphule intengo yayo.
Into esizitokayo sezikhwela ngenxa yokuthi abantu sebezithenga bebaningi ngaleso sizathu futhi lapho ezinye ezisuka khona ezisuka phandle kwelizwe azisatholakali ngoba khona ngale phandle kwelizwe kwakhona sokuvaliwe amavinkile azithengisayo. Abantu lapha babuya sibili bathenga ye but inkinga sesihlangana layo kade siyona leyo ukuthi wonke umuntu uhlabela ingoma le igcikwane leli eselivelile esingakwaziyo ukuthi livela ngaphi liya ngaphi.
Bakhona njalo abathenga bethengisa impahla abawazi mhlophe umkhuhlane lo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abazisebenzayo kumele behlise inani lokuchapha imingcele ngoba kukhuphukisa amathuba okuthola umkhuhlane weCOVID-19.
Thethi sinqomo sokuthi sifaxwayise ukuthi behlise inani lokuchapha amabhoda besiya dinga impahla besiyathengisa ngoba kuyakhuphula izinga lokuthi bathole umkhuhlane lo we-COVID-19.
Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ukwazisa uZulu ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bathi tibele abantu ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi emhlabeni wonke ejikelele. Abaningi bathi abakwazi okuzabehlela eZimbabwe osokuqhamuke umkhuhlane lo. Kulabanye abantu abathi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kulandela okwethulwe ngamalunga edala lePhalamende abona ngezempilakahle athi isibhedlela seThorn Grove Isolation Hospital sikusimo esibi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Taimo Mpofu omele ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esigabeni sePlumtree othi uhulumende ubona ntuthu ngomkhuhlane lo ngakho ke uZulu kazivikele.
Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lo othiwa yi-coronavirus njengabandla leMDC soke sikhuluma ukuthi abantu mele bazame ukuzivikela ngendlela zonke. Into engiyikhangelele kwathi isisami ukuthi nga izikolo ziyavalwa ngoba kulapho kuhlangana khona abantwana abaningi.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi uyadanisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi abantu kabenelisi lokuthenga isepa yokugeza izandla
ngoba abantu kadesi kunjabane bahawulo ukuthi yona isepa yona leyo ukuthi ugeze izandla umbunathi into ezitshisayo zenezokuthiwa ziyawuvikela lo mkhuhlane kunzima kakhulu kuhulumende kamnankagwa lo.
Kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. Ugawule uthi abakhonona kakhulu ngabazonda uhulumende kamnankagwa.
Ngokunjalo uhulumende ulakho lokuthi awubambe umkhuhlane lo abantu khona ukuthiwa kumbe abantu nxa ungathi umkhuhlane lo ungathi ungaqhamuka lapha kungapho abantu okumangalisa hayi soqiniso lelo lokho nyakuvale nyakwala lokho ngendlela ezinjalo sengikubona ukuthi ngiyakuwala lokho ngaphandle kwabantu abazonda uhulumende wethu kuphela kodwa okwakathesi sikhangele phela ukuthi uhulumende wethu la ngakunje iChina la yasincedisa World Health Organization yancedisa iyathela imali hayi umthwalo olula lo nxa kungathi ukuqhamuka umkhuhlane njengawo nalo kuthanda ukuthi ngikubeke ngaleyo ndlela ukuthi abantu bakhululeke abantu bengesabi kakhulu ukuthi ngoba amalungiselelo phambilini asekukhona uhulumende sehle wayethula ama indlela zokuvikela ezingaphezu kwamandla
uhulumende usemise imibuthano kaZulu ekuqela ukunanza usuku lukazibuse umbukiso weZimbabwe International Trade Fair imichado elabantu abalikhulu leminye imicimbi esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhuhlane we-coronavirus umemetheka okumangalisayo kwele Italy lapho sobulele abantu bafika phose inkulungwane ezilitshumi umkhokheli welizwe le-Italy umnumzana Giuseppe Conte uthi kuzima okumangalisayo ukuvimba umkhuhlane lo umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kuzwekazi le-Africa emazweni abalisa ele-Angola Eritrea South Africa Uganda lawamanye amazwe uyamemetheka njalo kwele-India lapho abantu asebetshelwe nguhulumende ukuthi kumele behlale ezindlini zabo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. This is Puma Gamba, a voice of America, as a Washington, D.C.
Yebo linjani baba Dube?
Usibona njani isithembo kulezi nsuku manyathi?
Isithembo ngalezi nsuku Dube singozi. Singozi asongozi. Emkhuhlaneni enjenge HIV and AIDS siyingozi. La ku support siyingozi ngokuba impilo sesiphila kiyo ifast ifuna imali. But nga ubaba engasali roba engaba labo mama libathathu. Lonke lingomama libathathu including ubaba lwelila lihambe lonke liye testwa lizazi lonke status same I'm sure singaba lula ngale ndlela manje problem ukuthi obaba bayafihla ukuthi lesithembu uyabona bekuloko bese kusenza ukuthi nxa esazi status sakhe ngale ngkhaya abe sengasatsheli lo ngaphandle uyesaba ukuthi maybe uzamnyala kumbe njani Mawu ukuthi uyazi status so ngaphandle uyesaba ukuyajela lwano ngale ukuthi ngale ngkhaya ukuthi batshele ukuthi mi status sami ngilo muntu ngale phandle simiso but ncade ebengayenzo baba into eyodwa aba njengomanye abangathathwa labade bezaba lenhlanhla dube bevuke bethethe manje ngoba obaba bafuna kuyenza into ibe segcekeni iyinzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe amfuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem iproblem yami laba yithi Luana gako paga tabamazi. But ngate uwa babenga yenzi intube kie. Ukuti ngaye tato munya chele luano nkauta. Aise ntata lapa ngiloma mzuli ngali. Sipe sisi ahlangana sikambe nini shonke siye klinika. Yonki ntue siyenza o siyenza sinda woni. I don't think there is a problem. Manji problem yuwa kona ngabe fili. Iko la pisi tembe si ingo zikona. Bala azo uwa babonki bale tembo. But baya fili.
Gambe siya ngata yini isi tembo. Nga usukangile wena. Kumbe vele loku sokwa dhula nje.
Isithembo siluncedo Dube. Umuntu omunye ngathi ngikhuluma zwethu silancedo, siluncedo. Ungananzelela kathesi umama lo baba bahlala bebabili endlini, bephila impilo yabo bobabili. Kwenzakale abantu laba kabala bazali, oyi one phakathi kwabo adlule, owesibili alandele. Abantwana sebe siyasala beyi stranger, besiyagcinwa izihlobo. Okuyikuthi ilife liyana kade iphilwa ngakibo abayazi. Sebe siyaqala impilo entsha, yikho kwenza ama street kick, yikho kwenza kube lezigebenga eziyenza ubugebenga obumangalisa. Udinga sethu umntwana lo wenza ubugebenga lobu. Umntwana sibili kumbe inyamazana, le nyamazana kayiyenzi njalo. Ngokuba umntwana lo sometimes asuke lapha ngibo ayegcinwa lapho aabuzwa khona. Abe sesiba lengqondo liyana uyabona egcwele ulaka. Nxa esekhule efika ngoba ungananzelela ubugebe ongabenziwa ngumuntu from 17 years kusiya kuma kubo 30 something. Umuntu ole 40 years kusiya le bayabenza kodwa bunganeno. Kodwa ungakhangela from 17 up to 30 kusiya kuma kubo 36 ubugebe ungabangikhona kuphezu kwamandla kaNkulunkulu. Lo nkulu lo Sathane uyathi anzange ngabenza. Uyabona? Ngoba umntwana sometimes imbona ukuthi uyabe sekhule nge-anger, abe sesiba lenye ingqondo nje engayazakaliyo. But nxa kade kulesithembo la ekhaya, sekuhamba ubaba kuhamba wakumba umamncane, abantwana bayasala lo mama.
Ake sizwe ezabatsha.
Eita ita wola swakazo muhle ikudiba nokuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Sali Mlambo oyenhlanganiso ye platform for youth development sixoxa ngohlelo zokwakha Hmani Mani lethpinge kulandela izulu lesikhukhula ucyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezi ndawo usali uzasitshela njalo okunenge ukuthi izakhamizi ze Hmani Mani lethpinge zibona njani umkhuhlane we coronavirus wona osethethe impilo zabanengi emhlabeni jikelele. Sali ngiyakwamukela kuhlelo siswa munjani?
Ngiyaphila mina wena njani?
Hayi mina ngiphilile. Awusitshele Sali izinto zihamba njani ngale mani kanele?
Abantu abaningi abaka recover. Uningi labantu abakayakhelwa izindlu, abaningi vele zonke beswela. Abantu basazama ukuthi bezincedise but singakhangela izinto ngomumo womkhono vele kungathi badinga ndawonye enye vele. Kungathi vele kwenzakale izolo. Akulumuthi ngathi sokungconywana.
Kukhona osekwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa izakhamizi zaleyo ndawo na?
Bathembisa ukuthi uzaba yakhela izindlu, uzazama ukuyakha izikolo. But nxa sikukhangelisise akulalethwa alenzayo yena uhulumende. Umsebenzi uba njengama-NGOs amaningi.
Sali, asixoxeni kancane ngale ndaba ye-coronavirus. Sike saxoxa nabantu abakhalayo besithi kule zinto eziningi ezifunakalayo kuleyo ndawo, ukugoqela izikolo, izibhedlela la lokunye okutheneyo njengoba umhlaba wonke jikelele usekhala ngalomkhuhlane wecoronavirus osethethe impilo zabantu abaningi njalo usanda ukufika kwele Zimbabwe abahlala eManicaland bona bathini ngalomkhuhlane.
Singathi abantu lozi abalalo ngulolo olwama WhatsApp ngokuthi bazwa ukuthi kulomkhuhlane kodwa iningi lakhona abakawuzwisisi umkhuhlane nalo ukuthi kuhamba kanjani kumele kuyenziweni ukuthi umuntu engawubambi. Ngithukile ngelinye ilanga ngihambe eclinic besicela ukuthi ethethe umongikazi ebuye ezokukhuluma lezakhamizi. Yena wabe sesithi anilwazi angina vele angatshenwa engikwaziyo izinto ezibhalwa ngaphi kuma-WhatsApp. But uhulumende kakasifundisi imizwa ekasele ukuthi senze njani. Njalo nje le equipment yokuthi singathesta umuntu ukuthi ulayo kumbe akala abalayo. Abantu abakafundisi iliqiniso elikhona. Abantu bazibalela nje ngokuzwa ngezihlobo nabangani. Otherwise uhulumende kakasifundisi lutho mayelana lomkhuhlane nalowo.
Hayi siyabonga Sali ngokungena kuhlelo. Z Zulu kandaba silugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu leFacebook ngu-VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalomkhuhlane we-coronavirus. Lilolwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane? Libona ngani uhulumende uyasebenza gadalala na ukulwisana ngalomkhuhlane? Silusize ukuthi ngeke siyenelise ukulethulela uhlelo lolu njengensokweni. Kodwa abafisa ukusho umbono wabo lilakho usithumela ama voice notes ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zawadlala lawo ama voice notes emoyeni. Lakho njalo kunixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwalelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili ku Facebook ekhasini lethu leVOA Ndebele. Olivalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hobe. Mthokazo muhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Naku ke esiliphathele khona kwezokholo.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama mthungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ngokuba sihlangane ngaleli thuba sikhangele izwi leNkosi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele umbhalo kumsebenzi ichapter nga 8 ivesi nga 4 lithi lona elizincane libala abahlakazekileyo bahamba bechumayela ivangeli. UPhilipu wehlela emzini waseSamaria wachumayela kibo ngoKristu. Siphakathi kwezikhathi ezinzima balaleli, siyakwazi ukuthi ugciko lwe-coronavirus solumise umhlaba wonke, solutshintshe indlela sonke esenza ngayo izinto. Lubhidlize umnotho womhlaba wonke jikelele. Imisebenzi imile kulizwe lethu lapha eZimbabwe, silokhu sisabona ukuthi kancane kancane lokhu kungena-ke ukuhlakazeka lokhu. Ngalesi sikhathi siyazi ukuthi njalo abanye abandlaleleyo namhlanje abahambanga emabandleni abantu abaningi ngenxa yokuthi akuhambeki. Sizama ukuvikela ukuthi leli gciwane lithelela ngokuthi nxa sisondelane eduze lingasuka komunye liye komunye. Ngakho nxa sihlezi ngekhaya kuba ngcono. Abaningi nxa sokunjalo bayethuka becabanga ukuthi manje nxa singahlangananga kutho ukuthi ibandla likaKristu seliphelile yini na. Bemfuna ukulikhuthaza ngalawa mazwi balaleli bami ukuthi okokuqala, uKristu uphila phakathi kwenhliziyo zethu. Ubudlelwane bethu loKristu abumi kuphela ngenxa yokuthi singene enkonzweni. Yebo ye, siyakhuthaza ukuthi kumele sihlanganelane labanye, kodwa kumele ukuthi isiKristu sethu siphile loba singekho phakathi kwabanye abazalwane. Siyazi ukuthi ilizwi leNkosi lithi lona kwabaseRoma uPawulu uthi kambe nxa sifuna ukuba lobudlelwane kwaKristu kumele senzeni na? Uthi yena ngenhliziyo uyakholwa, ngomlomo uyakhuluma ukuthi Jesu ngena ube yinkosi lomsindisi wami. Kutshoni lokhu? Kutho ukuthi ubudlelwane bethu loNkulunkulu loJesu busukela enhliziyweni. Yonke into okwakumele yenziwe yithi abantu ukuze sithole ukuxolela ngoKristu sayithole eCalvary. Manje ngifuna ukuthi sinanzele lapho ukuthi kumsebenzi chapter ka 8 ivesi ka 4 abazalwane sebechithekile bonke behlakazekile ngenxa yokuthi ibandla lalihlaselwa yisitha. Stefane wayesetshaye ngamatshe waze wafa. Abanengi babebotshiwe besentolongweni. Lachithakala ke ibandla elaliseJerusalema. Kodwa nxa wena wawukukhangele lokhu wawungacabanga ukuthi sobonakele ibandla likaKristu selichithakele. Kanti hatshi, uNkulunkulu wathatha khonokho wakusebenzisa ukuze ilizwi lakhe liyengene ezindaweni, liyetshunyayelwa ezindaweni elalingasoze litshunyayelwe khona. Kutho ukuthi lathi singakhangela kathesi ukuthi akwenzi ngenxa yalo mkhuhlane ukuthi kuhlangane abantu abaningi.
emhlanganeni kodwa sokumele sikhonzele sezindlini kutsho ukuthi okokuqala kuyaqinisa ubudlelwane bethu ezindlini ngenxa yokuthi intshumayelo eziningi zizafaka ebulenjini kutsho ukuthi baningi abantu asebezalalela izintshumayelo ezisuka emabandleni ngoba zizabhoda ebantwini ebulenjini abantu bethola ilizwi likankulunkulu lithunyayelwa ngakho-ke ngiyalikhuthaza bazalwane bami ukuthi loba sikhonzele ezindlini ilizwi likankulunkulu alitshintshi ubudlelwane bethu lonkulunkulu abutshintshi
akuyiphethe mfundisi
siyathandaza igama likajesu nkulunkulu wami khuthaza abantu bakho kulabo abagulayo abangabe banje ngomkhuhlane wekorona kumbe bebanje ngeminye imikhuhlane siyathandaza ukuphiliswa fafaza igazi likajesu phezu komuntu wonke silethe ukuvikelwa ngegama likajesu kristu amen
Selo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo umuntunga milinko mo
siyabonga kakhulu untunga milinko bakhala ngokubhadaliswa nxa befuna ukubukela ibhola ababengabadlali bomdlalo wenguqu intethela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo
ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwangumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBheridaka kobulawayo ngolwesithathu umqeqetshi olodumo uCosmas Tsanu Zulu usole indlela ababedlalela iqembu le-Highlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu
bengifuna ukukhuluma kuleadership yayo into enze ukuthi uBheri ife engathabanga yayilenda last week iyayilenda idlala nechaphuma ngahamba ebholeni bangiyalela ukungena ebholeni bangiphothe ngaphuma babenza konoko kubheri uze wafa encenga ukungena ebholeni ukubukela iyayilenda po watching sir show ngululwa sesihlupheka ukungena ukubukela iyayilenda namuhla sicutshwa ngokubhala abantu abangazange bakwazi ukuthi iyayilinde injani
isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso ye-Premier Soccer League yiwo abalawula ukuba kungenwa njani enkundleni njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso ngiyiwele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilakho abongi labongikazi bathi bazagalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19 abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje wolivalisa ngo-Gibbs Dube ngisithi lalelani uhlelo lwekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.